into ekhona ukuthi abantu beMDC Alliance abalitshele iqiniso ngenani labantu akade belalo i-1500 leyo echiwoyo. Ambona ukuthi kungaba liqiniso labantu abaphume kithi ngoba besiza kubakwazi njengeparty njengabantu esiphila labo abakuma structures ethu esikhuluma labo suku zonke thina amalunga akuzigaba zethu zebandla zama branch zama ward nama district ngabantu esikhuluma labo okungeke kwenzeke ukuthi kuphume abantu abaningi abangako singakwazi. Okwesibili enithanda ukuthi sikunanzelele ukuthi thina njengebandla le MDCT asilwi kakhulu le MDC Alliance, asila nhloso yokuthi sibe siphoselana amazwi lelinye ibandla eliku opposition. Thina sikhangele kakhulu ukulwisana lezanu PF. Kuba buhlungu kakhulu nxa kungathiwa abantu basukile kithi baya kuzanu PF, njalo sikhangelele ukubana sibe sidiliza izanu PF ngoba yiyo esiyehluleke ukuthi ilethe ukudla ematafuleni abantu, iyehluleke ukuthi yenze imisebenzi, yiyo encindezela abantu, yiyo esilethe lonke uhlupho ongalucabanga khona ngale enkayi okuthiwa khona. Ngakho asila nje intshukuntshi yokuthi sithone siphoselana amazwi le bandla le MDCT Alliance kungabe kuyasidanisa kakhulu nxa bona sebengabantu abahlose ukuthi bazobhidliza ku-MDCT kuze kufike esigabeni sokuthi baqambe amanga angangokuthi bakhiphe amalunga ethu angafika i-1500 ngendlela zobunyonyo ebusuku thina singakwazi.
Udaba lukaBhebhe oselilunga leMDC Alliance ulubona njani?
Nxa sinanzelela nje imifanekiso ephumileyo ntungameli abantu esibabone bekulowo mhlangano wokwamukela umhambuma onguBhebhe nje esimaziyo ngudumalazo kusasulapha kusisa ulapha ngumuntu owaxotshwayo ebandleni leMDCT ngomva kwephula izisekelo zombuso webandla lethu. Waxotshwa yibo bonabo abantu benkayi okusokuthiwa namhla abalikhulu lengxenye bangamlandela. Abantu be-MDC Alliance abazame ukuziqoqa bafake indlu yabo esimeni esihle, hatshi ngamanga lokuzama ukuthi babe ngabantu abazahlala bona beqambela abantu amanga besenza ipolitiki zokuthi kukhulunywa amanga. Iqiniso elikhona ukuthi kumele sizivuthe njenge-opposition. Iqiniso elikhona ukuthi iZANU-PF government leZANU-PF party isiphambanise iZimbabwe okumangalisayo okumele ukuthi kube yiyo esihlosa ukubana silwisane lapho, hatshi ukuthi kuze kufike ezigabeni zokuqamba amanga ngamabandla anjenge-MDCT elisazama ukuzivutha ngomva kokulahlekelwa ngubaba upresident uMorgan Tsvangirai.